Siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Ukuthi business model canvas ukuthi iqaliswa njani leyo business ungaqalisa ukuthi uthole imali ukuthi uqhubeke nge-business naleyo kwenziwa njani. Sase siphuma eklasini sisiya sivakatsha amabhizimusi akhona e-Reno.
Lugqitshiwe lamuhla uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship kulabasakhulayo beZimbabwe abathathu abathole uncedo lwemali yokubancedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo.
Ngalesi sona esikubekweyo angibona ukuthi kade sibekala bani. Isilame mina ngivumela uma lapho isikhaya sibane esingena emakhaya. Ngibulale izimfuyo, ngibulala nabantwana, nabantu bezakhamuzi. But please, hatshi, angazi ukuthi
umanje womthethwandaba wewanke lamhla udlulisele kunyanga ezayo ukuthethwa kwecala elitheswa umnumzana Theo Bronkhorst elokuncedisa umzingeli weMelika umnumzana Walter Palmer ukubulala isilwane esazakala ngokuthi ngusisi. Kwezemidlalo lamhlanje sezingujikile lobhanqa phakathi kweqembu leZimbabwe lele New Zealand kumidlalo kakhilikithi eyohlobo lwe-One Day International. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Uhlelo lweMandela Washington Fellowship lugqitshiwe lamuhla kulabasakhulayo beZimbabwe abathathu abathokoze kakhulu ngemva kokuphiwa imali engangenkulungwane ezingamachumi lanhlanu amadola i-$25,000 munye ngamunye yokubancedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Abathathu labo ngu-Andrew Chikomba, uFarai Chizengeni, lo kuja kwashema kuzwa njalo bayingxenye yabasakhulayo abangamachumi amane abatholelwe luncedo. Imali le ivele kugatsha lweMelika olusekela inhlelo zentuthuko e-Afrika ole-United States African Development Foundation. Abasakhulayo laba babuyela emazweni abo kusasa, kodwa phakathi kwamakhulu amahlanu kuzasala abalikhulu elilodwa njalo bazabe besebenza lenhlanganiso ezitshiyeneyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnye wabasakhulayo laba, uMartin Dlovu, yena othi kuningi akufundileyo phansi kohlelo lolo.
Funde okuningi kakhulu. Isikhathi esiningi besifunda eklasini silama-lectures ethu. Sifunda okuningi okuncluda i-business model canvas ukuthi iqaliswa njani leyo business ungaqalisa ukuthi uthole imali ukuthi uqhubeke nge-business naleyo kwenziwa njani. Sase siphuma eklasini sisiya sivakatsha amabhizimusi akhona e-Reno. Safunda okuningi kibo bona abakade beqalisile amabhizimusi abo bela amabhizimusi amancane.
Asikhangele inkampani yakho okuminyaka emihlanu elandelayo, okhangelela ukuthi ibe isikuliphi izinga?
Right, okokuqala okunye okwenzakele lapha ku-week 4 yethu, ngiqalise enye ikhampani okuthiwa yisebenza online. Sibone ukuthi kula makhampani lapha amaningi afuna abantu abalama-skills in i-web development, le-graphic design, le-social media marketing. Ngithe ngibona khonokho ngathi hawu, akwenzeki ukuthi abantu abakhona ekhaya benze lo msebenzi, ngoba kufunakala kuphela ukuthi babe le-internet yokuthi be-connecte, beyenze umsebenzi nalo, bebhadalwe ngama-Americans ona la. So yimi esengiqalise ikhampani okuthiwa yisebenza online. So mina ngidinga abantu abadinga umsebenzi abalama-skills ona la eZimbabwe abalinka labantu abadinga ukusetshenzelwa e-America.
Umnumzana Martin Dlovu ngomunye wabasakhulayo abagqibe uhlelo lweMandela Washington Fellowship lamuhla njalo asebephindela emakhaya kusasa. Asizweni ingxoxo uNtungameli Nkomo ayenze labanye abaphatheke kuhlelo lolu. UPromise Muleya, yena olenkampani encedisa abantwana abaswelayo ukuthola imali yesikolo, kanye loYvonne Jila osebenzisa imfanekiso yebhayisikopo okulwela amalungelo abesifazana. UMuleya uqale ngokuchasisa ukuthi kuyini okumqoka akutholileyo kulolu hlelo.
Ulwazi esengilitholile lapha ngingathi luza kukula indlela zami ikakhulu indawo engihlela ngakhona umsebenzi wami nganika umzekelo sokuthi ngibone kakhulu lapha abantu beqhakathekisa omama beqhakathekisa umntwana wesintwana ukuthi ebe nguye umuntu onjani ofoka ngaphambili ngokunjalo khangela ukuthi ehleleni lami endlalo ifawu ngiqakathekisa kakhulu abantwana besintwana ukuthi nxa lapho abathola khona amathuba ngithi pose 60% babe ngamankazana so lokhu kuyayenza ukuthi bathi ngesingisi if you educate a lady of educated the nation ukuthi ungafundisa umntwana wesintwana sufundise umhlaba jikelele so ngathi ngamafitshane into enzazenza enzazithwala mbele ezimbabwe
amafitshane lawe jila kuyini oza kwenza nendlela ehlukile
mina ngathi nxa sikhangela udaba lokusebenza labo babo ngisebenzele inhlanganiso ekhangela omama i-women filmmakers of Zimbabwe lapho esebenzisa khona amafilimu siwatshengisa endaweni ezitshiyeneyo ukuthi sincedise omama ukuthi sibone ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi befike lapho laba abafuna ukufika khona so ngesengikufundile kumbe ngathi okustrengthen umsebenzi wami ukuthi ubaba singasebenza labo njani uma ngifika nxa sengibuyela ekhaya ngeZimbabwe ngikhangelela ukuthi ngibone ukuthi singasebenza nehlanganiso ezinjengabuphandari sisebenza lawo sihlela imihlelo eziningi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi even la ndaweni ade ebesingasebenzi khona sibone ukuthi siyafika khona sitshengisa amafilimu sixoxa labo baba
Labo bekungabanye abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship uPromise Mleya yena olenkampani encedisa abantwana abaswelayo ukuthola imali yesikolo kane lo Yvonne Jila.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umanje womthethwandaba wewange lamuhla udlulisele kunyanga ezayo ukuthethwa kwecala elitheswa umnumzana Theo Bronkhorst elokuncedisa umzingeli weMelika umnumzana Walter Palmer ukubulala isilwane esazakala ngokuthi nguSisal ngenyanga edluleyo ngaphandle kwemvumo. Igqwetha elimela umnumzana Bronkhorst umnumzana Cave Momo Viringi utshele umanje unkosazana Lindiwe Maphosa ukuthi elinye igqwetha abefuna limncedise kulolu daba ale nilisanga ukufika emthethwandaba wewange ngoba lisamele abanye kobulawayo. Umthethwandaba uvumile isicelo sika mnumzana Muviringi wasobeka umhlaka 28 ngenyanga ezayo ekampandula njengelanga lokuthethwa kwaleli cala. Ukubulawa kwalesi silwane sokudala inkulumo emhlabeni jikelele iningi emazweni aphetsheya lisola lesi senzo kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zikutshaya indiva lokhu zisithi impilo yenyamazana iqhakathekanga okwedlula eyabantu beZimbabwe bona abazidubekelayo. Ukusenjalo umgcini sihlalo weWange Rural District Council uCouncillor Siphiwe Mafua oyebandla lezano PF uthi ukuzingelwa kwalesi silwane akwenzakalanga endaweni yeCouncil yakhe. Njalo iCouncil le iyagcizelela ukuthi kulandelwe imithetho yokuzingela ngaphansi kohlelo lo campfire kulindawo lanxa iqhakathekisa ukuphila kwabantu.
Umuntu thina nosintu sethu uqakathekile empilweni edlula izilwane nakho lokho noma lako kuyimpilo yethu eyenza ukuthi sivikele isasa yethu imali sithola sivuna zona bathi ngalesi sona esibuleweyo angibone ukuthi kade sibekala bani isilwane mina engivumona umalapha isikhaya isilwane esingena emakhaya sibulala izifuyo sibulala nabantwana nama ni leza kanini but least ngazi ukuthi lecala abantu singaphakathi umntu angani nje
Lina njengekhansili lapha lingena njani kwezendle?
Besisibani in particular thina singeni ngoba singaphetheya kwindawo thina esiyibusayo njengekhansili. Kodwa lapho esibusa khona thina siyasile mvumo yiyo ukuthi nxa singiye lathi isivuno sethu esihambelana naloko ukuthi ngumuntu ozingelayo simvumela kini endaweni ebuswa yithi thina njengekhansili. Lapho sizombuso wethu esikwanisa ukwenza esikubona kufanele ngenyamazana le esikhawuluma ngayo ngaleso sikhathi. Nikule ndawo ezinjenge-parks ezibuswa yihulumende direct ezidingakala imvumo esuka kuyo yona ihulumende. Leso kusuka nendawo ezinjengezamaplazi la ahlaliswa abantu nazo zibuswa yihulumende. Nxa kuye zathola ukuvuna phakathi kumele benike incwadi efanele ukuthi kuvunwe yiphi inyamazana ngasiphi isikhathi.
Sake sezwa laphana ukuthi kwakulezilwane ezikhathaza abantu khona ngaphezu bahlaselayo.
Ivange mina ngizakhulumela esayidini lesiyibusayo engethiwa i-campfire lapho engidimihlale khona ngikhanseli mina. Ngikho engikutshileyo ngathi thina nxa kule nyamazana ehluphe abantu siyenza osikubona kufanele sivikele izakhamizi ngazo zonke indlela. Kunamaskawuthi nembhobho ethiyeneyo ngokwehlukana kwezinyamazana zethu esiyisebenzisa ukuvikela abantu simbhidulo kwesinye isikhathi noma singasilela nje leso sikhathi abantu abazikhala ngaso ukuthi ngabe siyafika. Kwesinye isikhathi siyaqhuza ngama-challenges ona lawo ngatsho ukuthi ngokwesinye isikhathi imbhidudu yethu iyanikhangele ngapha kungaleso kusuka lolunye udubo sibe sesiphuza ukufika. Kodwa sasithi nxa kunjalo sincedisane lehulumende abe-parks laba basingomakhelwane nxa sokunzima ku-PCT thina i-PAC problem animal control. Noma isilwane noma inyamazana banxa ingangena ngesikhathi ingekho esidinini sethu esemthethweni sivulala sesithi thina i-PAC ngalo noma siphi isikhathi.
Lo ngumgcini sihlalo weWange Rural District Council uCounselor Siphiwe Mafua webandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseWange. Umthethwandaba waphezulu othetha indaba zesisekelo sombuso weConstitutional Court usulahlele khatshana isicelo sokuphikisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weSupreme Court esithi umqhatshi ulalo ilungelo lokuxotsha izisebenzi zakhe nxa ezinike isaziso sokwenza lokho kusasele inyanga ezintathu. Lesi isinqumo sesibangele ukuxotshwa umsebenzi kwezisebenzi eziningi elizweni ngoba amankampani lapho somabhizinisi behle bathatha lelo thuba ukuxotsha izisebenzi mahlayana. Umahluli uJustice Fernandez Yambi nguye obekhokhela ekuthethweni kwalolu daba. Lokhu kwenziwe ngesikhathi idalela phezulu eleZanu PF Politburo lihlangana lizama ukuxazulula udaba lokulahlekelwa umsebenzi kwabantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi phose amabili 18,000 ngamankampani angamachumi amane lanhlanu. Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udubo lwamankampani amaningi elizweni axosha izisebenzi ngobuningi ngemva kwesinqumo sedalela Supreme Court esiwavumela ukwenza njalo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amasocha asekela umongameli Abdurabo Mansour Hadi wele Yemen owahluthunelwa intambo zombuso abikwa esethethe indawo ezithile zangezansi yalelo lizwe. Kulabo abamhluthunele intambo zombuso ababusa ngenyakatho yelizwe encediswa ngamasocha enhlanganiso yamazwe ama-Arab. Kufe abantu abangamachumi amabili lane engozini yokungqikelana kwezitimela ezimbili zaphuma enjanjini kwele India kwalimala abaningi. Lingozi yenzakale izolo phakathi kwamabili lapho zihlangana ebholohweni elikumfula esigabeni seMadhya Pradesh. Nguhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa ngokwenziwa yilabo abahlala eBrithani abancedisa intandane ekhaya. Izizalwane lezo kwamanje zikhangelane lenhlupho zabantwana abambalwa ezamanyoni esabelweni seMathebeleni South lapho abantwana labo abaphiwa izembatho zezikolo, amabhuku okufunda, izicathulo lokunye okufunakalayo. Omunye walaba abenza lokho ngonkosikazi Nomsane Kevane othi sebecabanga ukubumba inhlanganiso ezimeleyo yodwa ezabizwa ngokuthi yiMopane Foundation. Ake sizone Kevane ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube Studio 7 esedolobheni leSheffield.
Mhlaka 17 October eHilton Hotel eSheffield. Siyabe siyilontsha as a charity e-UK isupport abantwana baseZimbabwe aba-orphaned abazintandane.
Singathi ke ibizwa kuthiwa kuyini njalo liyabe lingaphi lisebenza lingaphi?
Ibizwa kuthiwa yiMopane Foundation International. SiseSheffield, i-head office seSheffield e-United Kingdom but support abantwana baseZimbabwe eMathebeleni South at the moment.
Singathi bangaki abantwana libakhangeleyo khonapho?
Okwamanje sile 8.
Kuqhuba njani? Akusitshele sibili ngokujulile.
Sibabhadalela ama-school fees, sibabhadalela school fees, sibathengela ama-informs, sibathengele amabhuku nezintonyana nje ezincane abazidingayo esikolweni okwakhathi esikho ebesakukwanisa because besingakaregist as a charity. Okwamanje abantwana esilabo imali lisaphuma ezikhwameni zethu. So besingakacela usizo ebantwini but sithemba ukuthi kusagcina ukuqala umnyaka ozayo. Sizabe sizohamba ezikolweni eziningi ezehlukeneyo iMathebeleni both eNorth naseSouth ngoba eZimbabwe kunentandane eziningi considering ukuthi imikhuhlane naleyabo HIV and AIDS ne-even into zeGoground I think we think ukuthi sasenomthelela ukuthi abantu abanayo abantwana abaningi bazintandane and baxotshwe ezikolweni so sizama ukubalekela ukuthi na umntwana eyintandane angaphelelwa yini ikusasa lakhe ngokuthi akasakwanisa ukubhadalela esikolweni. Sizama ukubhadalela abantwana abanjalo.
Singathi ke nxa ukhuluma ngeMathebeleni South lapho lisebenza khona okwamanje, lingathi iziphi izikolo zangkhona?
Okwamanje sisezamanyoni ngoba kulapho engafunda khona mina. Izamanyoni sekhezi duzele maphisa, kulapho engafunda khona. So abantwana bakhona baqalwa bebhadalelwa yimi ngoba yimi engafunda khona. So I was just trying to give back to the community. So manje abantu esenisebenza labo sendla abantu all over from eZimbabwe. Ongangokuthi next year sizimisele ukuthi siphume ezamanyoni singabi sezamanyoni kuphela sibe sendaweni eziningi.
Ye, masukangele uncedo elilunika khona ngale ke eZimbabwe. Abantu bathini ngakho nxa bebona lisenza khonokho?
Yikho esiba le nkinga khona ukuthi bonke abantu sebefuna ukuncedwa. Okwakhathesi abantwana esibancedayo saqala ngabantwana abayi-2 then abatshela abanye esigabeni then baletha abanye baletha ilisi yakhona lokhu sikhula yikhula okungakuthi asakwanisi ukubasapota kubuhlungu kithi ukuthi asikwanisi ukusiza abantu bakithi ngoba sifuna ukuthi bagcine bakulesiya simo ukuthiwa abakwanisi ukufunda just ubabe ne-basic education kanti lako kubo bona nabebhekile nasibatshela ukuthi asikwanisi ukubasiza sometimes babecabanga ukuthi asifuni ukubasiza kanti asikwanisi.
So ke manje liza kwenza njani? Nantu ke uDubo khonapho ke mama.
Indlela yokuya phambili okwamanje yikho lokho sizama ukuthi sivule ukuthi kube yi-charity. Nase kuyi-charity sifisa ukuthi sicele usizo kwabanye abantu nakuma-organization. Ngaleyo ndlela sicabanga ukuthi sizakwanisa ukusiza abantwana abaningi kulabantu lalabo esibasiza kwamanje.
Ye, usizo liyabe luludinga lusizo bani? Luyabe luhamba njani?
Siyabe sidinga izimali, sidinga lamabhuku, sidinga yonke into engadinga umntwana osesikoleni. Ngokuya kwesikhathi. Siyabe sicela nama-organization if singathola even eZimbabwe akwanisi ukuthi bahambe bayifundela imisebenzi yezandla ngokubona kwethu ngokubese sikubonile lapho esihamba khona emlokweni emhlabeni lo ukuthi kuyabe kulisizo olukhulu kokuthi noma bekuhlulekele ukufika kuhamba befika e-university but bakwanisa ukufunda imisebenzi yezandla bazokwanisa ukuziphilisa kusaze baphilise nemuli yabo.
Lo ngonkosikazi Nomsane Kevane isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leSheffield.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi uSeni Sibanda. Sixoxa ngodaba lokutshengisela ukuxoxwayo ngolwesihlanu. Ngiyakubingele.
Yebo baba.
Ya ungasitshela ukuthi kuyini elikuxoxayo?
Thina njengamabandla kobulawayo agoqela o-Evangelical Church of Zimbabwe, i-Council of Churches, o-Christian Alliance nabo uDa Siza, njalo sihlangane nezakhamizi zakobulawayo, lapha besigoqela abazali abanabantwana ezikolo abakuma-School Development Committees, njalo besigoqela sisebenzelana le Ministry of Education, primary and secondary, njalo sihlanganane le Ministry of Youth, labo Junior Council, ikanti labo abangabo Junior MPs. Sikhangele ukwenza umkhankaso okumelana lokusetshenziswa ngendlela engalunganga okwezinto ezidakwayo okwembanje, nalokho esikubone kusenziwa ukuthi abantwana baba le mdido besiba nqunu bebaleka ezikolo. Lokhu-ke sikubone kuyinto esimelana lelingelo labantwana elokuba babe ezikolo bafundi, njalo kuyabaphambanisa. Ngakho phina sithena njengabazali, njengabantu izakhamizi, ngibe sama eceleni sibukele into enjalo isenzakala.
Manje libona ungani kuzaphathisa ngani imbuthano lifuna ukuwenza?
Imbuthano wethu ozaba khona ngolwesihlanu, sizaqala ekuseni ngo-8:30 sisuka lapha ngaphambi kwelasikolo. Siyabe silamapholisa, silomuntu wonke. Sifuna ukuhamba sitshengisela ebantwini bonke ukuthi thina njengezakhamizi zakobulawayo, laba abantwana besikolo babe ngxenye eyombonakaliso lo, ukutshengisela ukuthi hhayi, asivumelani nakho lokho kuthiwa ngamavuzi uphathisa. Njalo asivumelani lokuthi abantwana basesesikolo bazadakwa, njalo behambe bekwenza imigido le benqumi benathi izinto ezininginingi ezibadakayo.
Lona udubo lolu nisolubhahile kakhulu na okusekubangela ukuthi lize lithathele linyathelo?
Sekuthethuswa kakhulu ngoba nje ngikhuluma kanje kulesikolo samankazana lapha kobulawayo, omunye omkhulu waso isitshela ukuba kulabantwana abayedlula 1200 abangamankazana abazama kathethi ukuba ncedise ukuthi bebakhiphe phakathi kwalawo maphathi ezibuze phathi lawo asebevele begxile phakathi kwawo. Babenza lokhu ngesimo phiwa yi-counseling. Ngakho uthena nguye ocine esibheni sathi mabafundise ukuthi bantu sebonakele lapho. Ngalo sase sinanzelela ukuthi liviki lenye edlulileyo e-county party ngani, kuba nje abantwana phakathi kwalo mgido belakovusankunzi, belakho konke okunye okwesabisayo nokudakayo, kungabantwana abavele ezikolo eziseduze khonaphana. Ngakho siyabona ukuthi sekubhacile, sekungena idolobho lonke, sekuyimvunguzane esingena isibulala idolobho lempilo yakobulawayo. Ngakho thina sesinanzelele njalo ukuthi apha kobulawayo singamelana nakho, sizafuna ukukuthapha sihambe kwamanye amadolobho siyencedisa lezakhamizi ezibe ezinye indawo nabazali ukuthi bemelane lalinke. Elinye idube esilinanzelele ukuthi kunabazali abahlala ngaphandle kwelizwe baseGoli, kumbe abanye abahlala eMelika, abanye behlala khona leLondon, yibo abathumela izimali ebantwaneni. Abantwana laba bese begcina besenza konke lokhu isigaba lokhu esikubonayo. Ngakho lokhu yimvukuzane yokuthi singayekele ukumelana naye. Abantwana bethu abaningi abangamankazana bazagcina sebesehlile ukufunda ezikolo, kuyabakhipha izikolo nxa njengoba ngikhuluma ukuthi isikolo esisodwa bekunamankazana ayi-1200 phakathi kwalolu dubo. Ngakho ungakhangela ukuthi iBulawayo kuphela ilezikolo ezingu-200, kutho ukuthi udubo lolu likhulu kakhulu.
Hhayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, ngakho siyalikhuthaza ukuthi libuye ngolwesihlanu kobulawayo eSitwall ekusukeni ngo-8:30 sibhodenini ngo-10:00 kuzaba lezikhulumo ezehlukeneyo ezizabe zikhuluma zikhuthaza abantwabethu ukuthi bengabi yingxenye yalokho. Siyamncisa iBulawayo omuhle ukuthi kabe khona, asikhethi umuntu, asikhethi mabandla, wonke umuntu ezabe khona. Siyabonga.
Hhayi, lathi sibongile. Sibongeke umfundisi uSenis Banda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lela.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Asizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Imizamo yokuvimba udubo lo uhanjiswa kwabantu emazweni ukuya kuba yizigqili olwe-human trafficking lubikwa lumemetheke eminyakeni elishumi lanhlanu edluleyo. embikweni wethu lelo hlangothi olubona ngendaba zasekhaya kwelemelika olwenze inhlolisiso kusukisela ngomnyaka ka 2000 luthi kulamazwe phose angamakhulu amabili 188 okugoqela yona imelika asebenzelanayo ulwisana laloludubo ohulumende balamazwe balenhlelo zokubopha abafunyanwa bekulumsebenzi wokwenza abanye abantu izigqili bebathatha emazweni abo ikakhulu asathuthukayo abahlukuluziweyo bavame ukuvikelwa phansi kwezivumelwano zamazwe omhlaba eminyakeni elishumi lanhlanu le ibiwa ibone ukuqiniswa komsebenzi wokubopha izigangi phakathi kwamazwe akulesi sivumelwano sokuvimba ukwenziwa kwabanye abantu izigqili loba nje ikhona limizamo yenziwayo kubikwa kulezi gidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele ababanjwa ngamandla okusebenzela abanye abantu kungelambadalo ngoba bethengiwe ngababaqhatshileyo emazweni amaningi omhlaba inhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ILO ithi ukuthunjwa kwabantu besiyathengiswa njengezigqili kwamanye amazwe abanye besetshenziswa njengabafazi kuyalibazisa abesilisa emacansini kulethela abakwenzayo inzuzo yamabhiliyoni edlula alikhulu lamashumi amahlanu amadola $150 billion Le nhlanganiso ibika njalo ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilishumi lane ababanjwa ngamandla okusebenzela abaqhatshi kungelambadalo emhlabeni jikelele. Uhulumende weMelika ukhuthaza abamabhizimusi azimele wodwa inhlanganiso ezizimeleyo lozulu ukuthi basebenzelane ukuvimba umsebenzi womubi lo kangaka wokuthatha abanye abantu emazweni abo awumdabu ikakhulu alobuyanga bebathembisa impilo engcono kodwa bagcine sebebenza izigqili. Ucuku lolo olwenziwa kwabanye abantu libikwa lungamelanga luthathwe lula njengomkhuba nje kodwa kumele ukhangelwe ngelihlo elibona ukwephulwa komthetho ngabenza lokhu.
Lapha sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo lamhlanje sezingujikile obhanqa phakathi kweqembu leZimbabwe leNew Zealand kumdlalo kakhilikithi yohlobo lwe One Day International eqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezinsuku. Intathe izindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usiphala oludaba ngugcweleyo.
Iqembu leNew Zealand linqobele iZimbabwe ngamawikets alichumi enkundleni yeHarare Sports Club ukushukuba la maqembu asengujikile obhanqa 1-1 njengoba iqembu leZimbabwe linqobe kumdlalo wokuqala ngamawikets ayisikhombisa ngensonto. Abafana beZimbabwe babaqale ukuchaya ibhola yabenelisa ukubuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamachumi amathathu lanhlanu 235 belahlekelwe ngabadlali abayithoba munemunye phakathi kwama-overs angamachumi amahlanu. Amaranzi alikhulu kuleli nani elibuthelelwe liqembu leZimbabwe avele kumdlali uSikhanda Raza njalo lokhu kuza ngemva kokuba ngesonto umdlali uCraig Avon laye echaye amaranzi alikhulu lamachumi amathathu okuyinto epha abalandeli baleli qembu ithemba lokuba leli qembu selisenelisa ukuncintisana lamanye amaqembu hatshi ukuba ngumthatshuzwa. Iqembu leNew Zealand lithe seliphendula labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamachumi amathathu lesithupha 236 lingalahlekelwa ngayiloba oyedwa umdlali njalo lokhu likwenze phakathi kwama-overs angamachumi amane lambili. Lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu mhla ziyisikhombisa emdlalweni wesithathu wohlobo le-One Day International. Impumelelo yomdlalo lo wesithathu yezaveza ukuba yiliphi iqembu elinqobe elinye kwimidlalo ye-ODI njengoba lo mdlalo ungowokugcina kwemithathu yohlobo lolu. Ngesonto lawa maqembu bazadibana kumdlalo wohlobo lwe-2020 njalo ungokugcina phakathi kwalawa maqembu khona njalo enkundleni yeHarare Sports Club. Imeli Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Ugqiba uhlelo lwethu sikhangele ebezikhokhela. Lugqitshiwe lamhla uhlelo lweMandela Washington Fellowship kulaba sakhulayo beZimbabwe abathathu abathole uncedo lwemali yokubasiza ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Umantshi womthethwandaba weWange lamhla udlulisele kunyanga ezayo ukuthethwa kwecala elitheswa umnumzana Bronkhorst elokuncedisa umzingeli weMelika umnumzana Walter Palmer ukubulala isalwane esazakala ngokuthi nguSiso. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi yasidibaneni njalo kusasa.